Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Onamkela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 2 Nhlolanja 2024 uDabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje,
indaba yokhethwa isimbi kakhulu special for ibandla le Triple C. Ngokuthi uyabona la ukuthi inkinga zakhona ziyazisanda ngosuku, ziyasiba ziningi.
Abakucelele Triple C likaMnumzana Sengezo Thabango bathi bayakunanzelela ukuba bakusimo esibi.
Umavelo umuntu siyangena e-ground uyabe khangeleke ukunqoba, and sikhangele futhi njalo lokuthi kulolu khetho esingenayo abantu sebebonele ukuthi ibandla elilo ibandla lezombahazwe eliqiniswa yikiphi kwi-ZANU-PF.
Ibandla le-ZANU-PF lithi lizanqoba ukhetho lwama-by-elections olukhutshwa kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla le-ZANU-PF lithi lizanqoba kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa kusasa. Ukhetho lolu luqhutshwa kulandela ukuxhotshiswa kwamalunga edala lephalamende la kumakhansili ngumnumzana Sengezo Thabango ozithi ungunobhala jikelele webandla leli. IZimbabwe Electoral Commission ithi sebelungiselele ngemfanelo ukhetho lolu. Mnumzana Khalipani Pugeni, isikhulumeli sikaThabango, uthi lizadonsa nzima ibandla leli kukhetho lolu.
Indaba yokhetho hayi isimbi kakhulu special for ibandla le Triple C. Ngokuthi uyabona la ukuthi inkinga zakhona ziyazisanda ngosuku, ziyasiba ziningi. Ama-candidates abebhekele ukuthi agijime, I'm sure ma ungababuza bangafisa ukuthi hayi ngabe baphiwe ithuba kwadlula lokho, kwase kuyaqala ke konke lokho okuxukaxukisana ngendlela abayenza ngakhona. Omunye uvuke sengu-SG, dukuduku sechile futhi umongameli sechile, ubani sengu-vice president. Uyayibona yonke nje lento le iyahlupha kakhulu, ayenza ukuthi abantu mabesiye ekhethweni baye ngempela be-motivated ngesilungu. Kodwa abantu beZimbabwe bayazi ukuthi what is at stake. So ngiyathemba ukuthi lokho bazokusebenzisa kuba motivate ukuthi bahambe ngabandla bayovota ukuthi le abayisaba kakhulu i-2/3 majority ingenzeki noma kanjani.
Awusitheleke baba Phugeni ukuthi inhloso yebandla leZANU-PF yini lapha kukhetho lolu? Bafuna ukuguqula isekelo sombuso na ukuthi umongameli ahlale isikhathi eside, kumbe bafuna nje ukuzenzela umathanda?
Hayi, ngokubona kwami ngibona le eyokuguqula isekelo sombuso hayi ikwethuka vele kwabantu, ngoba kumele ehlale sethukile ngoba iZANU iyakwazi ukwenza ezinye izinto nje ongazicabangeliyo. Kodwa angicabangi ukuthi abangayenza leyo, kakhulukazi besazi ukuthi abaningi abantu okwenza bavotele i-constitution babethanda leyo nto, ngoba leyana into kababa uMgaba ukuthi yena sokunguye nguye. Unkosikazi wakhwaza wathi ngitsho noma ku-wheelchair uzolibusa kuphela, ngitsho noma efile. Manje angicabangi ukuthi abantu bayakuthanda lokho. So la iZANU iyakwazi lokho, iyakwazi ukuthi even kusenzeka lokhuyana ka-2017 amasotsha esengena emgwaqweni abantu bonke bengena emgwaqweni, bemkhuphela khonokho ukuthi hayi umuntu angabamba nje amahlandla akhe abe mabili sokurayithi. Owaye begijima lana ipower imnandi, ipower yathandeka. Labanye laba abafisayo ukuthi labo beke beba ngama-MPs, ma-councillors, bakwazi ukuthi labo babe le power.
Lo ngumnumzana Khalipani Pugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Thabango. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Malaki Nkomo owebandla leZANU-PF.
Ukhetho singathi thina njengeZANU-PF siluthatha njengokhetho olukhona isikhathi sonke, ukuthi vele sabe silungiselele njalo abantu service batshelele ukuthi kuyini sikufuna njengabantu abezana PF singabenzela khona kuyukuba khumbuza ngoba silibandla thina elivelelile constitution kanye lama-policies aqondane nempilo zabantu. So lithi kuba lula kakhulu uma loba singena ukhetho.
Ubona zani lizanqoba yini?
Ya, uma vele wonke umuntu esiyangena e-ground uyabe kind ukunqoba. And esikhalele futhi njalo lokuthi lolu khetho esingenayo abantu sebebonile ukuthi ibandla elilo ibandla lezombahazwe eliqiniswa yiliphi kwi-ZANU PF. Uma sisiyangena vele ekhethweni mina singena sinendlela ukuthi abantu sebefundile babona ukuthi ngempelampela ibandla le-ZANU PF libandla elimelele abantu alinabuqili kumbe ukuhluphana ngobukhokheli obukhona ngoba bekwathi abantu bakhokhelwa njani.
Ye, siyabona njalo kulabanye abayesabayo bathi ibandla le-ZANU lapha lifuna ukuguqula isisekelo sombuso umongameli ahlala isikhathi eside kumbe aphele ehhovisini. Kambe bangabe beqinisela ngakhonokho ngokwesaba kwabo?
Into ofana abantu bayizwise ukuthi thina kuthe ngemva kokhetho lapha asizange sivimbe umuntu kwephalamende sangena sinjalo sibandla le-ZANU PF silenani lama-MPs esilawo ukuthe ngoba amanye amabandla besilwa kwamemezela ukhetho kambe sasizama eceleni thina sithi khona soze singene kulolu khetho kwangasoze kuvume thina lathi kwaba yithuba lokuthi hayi njengoba sothiwa sesivela egrawundi endaweni ezithize lathi uthini sibuyele kodwa kuyikubana vele abantu bekuzwisisile ukuthi okuqaliseni thina zangasiyala zangasithi khona hayi sezamasithi amalutshana ngezi-230 ayisafuni ngendlela ukuthi i-ZANU PF yahlonipha idemokhrasi lokukhe kutha wabantu labo nasivuma ukuthi abantu bonke bangena eParliament kodwa ngendlela leyagcina sibuya bona e-opposition belisanisa yikho kwenza ukuthi khona kube le ndlela ukuthi kube lalolu khetho sesizwenza kusasa.
Lo ngumnumzana Malakhe Nkomo kubandla le-ZANU PF. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Fortune Mlalazi owaye kubandla le-CCC osezimele.
Sokuyinhlala yenza ukuthi sihlala silokhetho nxa kusemadorobheni i-ZANU PF iyadliwa emakhaya iyawina opposition iyawina edolobheni idliwe emakhaya kodwa ke kungathi kulama changes athile ngoba i-main opposition ayikho kulolu khetho so njengama trends esiwabonileyo sikhangela ubana sizabona either i-low turnout or ama-spoiled ballots esiba maningi. Unfortunately ama-leaders e-opposition zangaqoqeke kahle kusiya ngesingami kuma-by-elections lawa nxa be-CCC bengekho. Ngokubona kwami sengibone ngani i-ZANU ingadobhadobha ama-seats athile ku-council laku-parliament ngenxa ye low voter turnout bona balama supporters abo athembekileyo engicabanga ukuthi bazaphuma in their numbers bona be-ZANU bayevotela ama-candidates wabo ibe seyidobha ama-seats athile njona kuvuka kusiyavotwa nje kusasa.
Ye, kodwa siyabona phela ibandla le-CCC elilecele likhokhelwa ngumnumzana Sengezo Cabangu ozithi unobhala jikelele webandla leli ilikhona phakathi lapho.
Abantu bayazi ukubana i-main opposition kayikho so labo owe-CCC lanxa engawina i-CCC ka-Cabangu uyabe ezawina nje ngenhlanhla kodwa i-turnout izaba lowo ngoba abantu phela abantu bakithi kawasoziphukuphuku bayazi abathungameli babo so mhlawumbe bangaba le-chance badobhe njengana beke badobha 1 or 2 ngenxa yokubana begijimele enkantolo bayavalela laba abavele befunwa ngabantu.
Ye, kuya phambili ukhetho lo nje ungathini ngalo?
Ngenxa yokuthi sililizwe elimpofu kasidingi kubana kubelokho kusetshenziswa imali kusiba lama-by-elections. Kufanele siba le-election yethu ngesikhathi sayo njengokubana ku-constitution kodwa ukuthi sibe lama-by-elections ayenziwa ngabomu pusha i-agenda ethile kuwa so unfortunate. Yebo singaba lama-by-election uma omunye seshonile kumbe sokwenzakale enye into engasiyo le engamadlwana.
Lo ngumnumzana Fortune Mlalazi owayedlelana lebandla le-CCC.
Silusizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukisela ngenyanga ezayo ekaNhlolanja olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokho ekumunyethwe kuhlelo lezindaba zantambama no 7:30 zoku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukuba nalanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka 7:30 ntambama. Ulakho ukululalela lapho soluphindwa no 9:30 ntambama lango 11:30 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Ingcitshi emsebenzini wezokulima zikhuthaza abalimi ukuthi balime izilimo ezitshiyeneyo njengalokho okwakusenziwa endulo ukuze kuqedwe udubo lwendlala oludalwa yikuguquka komumo womkhathi osekuphazamisa isikhathi sokulima. Enye ingcitshi yezokulima esebenza lenhlanganiso ye-Center on Climate Change and Planetary Health ekolitshini le-London School of Hygiene and Tropical Medicine osikhucamfundo Thafazwa Mabhawudi uthi ukuxwayisisa abakwenzayo okuveza ukuthi udubo lendlala lulakho ukuqedwa yikulima izilimo ezingadingi izulu elinenye ezifana lenyawuthi lamabele.
We need to sustainably intensify the use of that land through diversification.
Kule ndingeko yokusebenzisa ngokugcweleyo umhlabathi ngokulima izilimo ezitshiyeneyo ngasikhathi sinye kumbe ngezikhathi ezitshiyeneyo. Lokhu kuphathisa umhlabathi ukuthi uhlale uvundile njalo kusipha umuzi ukudla okutshiyeneyo kanye lezilimo zokuthengisa ezitshiyeneyo.
Omunye umlimisi osebenza lenkampani ethengisa inhlanyelo AgriSeeds umnumzana Eugene Dube uthi ukulima izilimo ezitshiyeneyo kuyengeza amathuba abalimi okuthola isivuno esingcono.
Sikhuthaza abalimi ukuthi hayi abafaki nyawuthi kabafaka amabele. Ngiyashwarensi ukuthi khona umumbu nxa ungaphumanga kahle kumbe sithi umumbu uthi at least kathola amahlanga enkomo zabo. But amabele nenyawuthi ukuvuna bazafuna. Ngikhuthaza njalo ukuthi kabafake izuku, kabafake futhi lamazambane. Lezo zinto lezo hayi zizabaphilisa kusasa.
Umqondisi wohlangothi lukahulumende olubona ngezokulima ole AgriTech esabeleni seMathabeleland North umnumzana Dumisani Nyoni uthi ukulima izilimo ezijiyeneyo kuyaphathisa njalo umhlabathi ukuthi uhlale uvundile.
Ufake isilimo se-sunflower, isilimo sendumba zesintu, isilimo se-sugar beans, isilimo sochinda. Yizo ezinye izilimo konke zakwandiwe izilimo ezimelana ngono lokoma. Njalo nxa silima sihlanyela izilimo ezijiyeneyo lanxa kungaba le ndala uzathola ukuthi mhlawumbe indumba uyabuyathola imbhida ufushe sokudinga ukuthi singafaki amaqandeto engeletini eyodwa kodwa sikhangele ukuthi singafaka zibe izilimo zibe ningi ziyasincedisa ukuthi esinye singavuthwa esinye mhlawumbe sitshitshele ilanga.
Omunye umlimi olima eseumzingwane eMathabeleland South unkosikazi Thokozile Dube uthi lokhu kuqakathekile njalo bona bavele bakhula belima izilimo ezijiyeneyo bethola isivuno esikhulu hatshi osekuzenzakala kulezi nsuku.
Ngikhumbula lami ngesikhathi sikhula vele yizizimo esasizime kakhulu zinalezi ndumba amazambane emdlini konke umuzi sima ndawonye konke lamabili. Sasikwanisa sibili ukuthi sivuthe konke sivune konke izifuno zakhona sibili ziphezulu.
Usikhucamfundo Mabhawudi ukhuthaza abalimi ukuthi babuyele kwindlela zokulima zendulo ezilondoloza umhlabathi njalo ezilakho ukubaphathisa ukumelana lendlala.
My recommendations for Zimbabwe and farmers in Zimbabwe.
Ngithanda ukukhuthaza abalimi beZimbabwe ukuthi balime izilimo ezijiyeneyo kakhulu endaweni ezingani izulu elinenye. Bahlanyele izilimo ezenelisa ukuvuthwa lanxa kungela zulu elinenye njalo ilanga lichisa ezifana lamabele lenyawuthi njalo bengalimi umumbu omnenye.
Ukulima izilimo ezijiyeneyo ensimini inye kubikwa kuphathisa abalemasimu amancane ukuthi bathole isivuno esihle njalo benelise ukuthola ukudla okweneleyo okuvela emasimini bengasoze bathenga okunye ezitolo. Lokhu kuyinto elakho okuphathisa abalamasimu amancane, kodwa abalamaplaza amakhulu bavame ukulima isilimo esisodwa njengoba besebenzisa imitshina njalo bethengisa isivuno lesi bethola inzuzo. Abanye njalo abalimi bathi abathakazeleli indlela zendulo zokulima, abathi yizo ezenza kwaphenduka uhlelo lokugebha amagodi abathi luphuzisa inhlelo zokulima njalo lulomsebenzi omningi kakhulu. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu linabalaleli bethu ngumbono yenu elisithumele yona nge-WhatsApp.
Hawu, Studio 7. Hawu, sesijikile njalo. Eyi bakithi, hey, mina bengicela bakithi ngapha kumthwakazi bakithi, hey, ngabe siyamamela kahle amazwi achiye khunywe ngumdala unkomo obaba unyongola wathi yena umsindo ozwavela empumalanga usiyentshonalanga kodwa thina singawungeni thina bakwamthwakazi. Nanku manje kuqala ingxaba ngoza bayangxaba ngoza khona ngale empumalanga kodwa lathi sesizifaka phakathi ngapha kuthi ngasiyayeka nje bona umsindo lwana udlule eceleni kwethu sinemthwakazi sibambane nini sakhe nilizwe likamthwakazi sesodwa nje kuphela siqoqaneni hayi ukuthi mbengigqugquzela udlame ngibona ngoba phela kuyehlula phela ukuthi basiphathe laba bantu hayi bahlulekile shema bahlulekile litshongozi kamakepi sekhulumayo. Umdloli
basaba vestudio 7 linjani badala dani lonke mahlaba ezulu. Hayi namhlanje nami ngidimbeka umbono ngokuhlunga embuzwayo ngento eyenzakala kithi sizweni sakithi bakithi emathekeleland izinduna zamasudu kuphela akusela zinduna zomdaba izinduna ezivuma ukusetshenziswa izano hayi khona le ndaba endlela ebugugu rawundi le ndlela ephathwa ngakhona hayi mina ngivela angisuthiseki ngayo hayi kulanto elungela kambe zinduna bani ezikhontrolwa kambe induna umedi ngazimela abantu bakubo zona zivukela uhulumende kamnankagwa edilize isizwe sabantu besintwini zikhona zona umedi ngayizona ezimela abantu zona ziyakuvumela lokho udaba lolu uma kuvuma kumele ngalo yakhulunywa nasephalamende kube ne-case number izinduna kazizama ukumela abantu zingabi ngama-pitbull zibe lamazinyo alumayo.
Studio 7 salibona livuka njani labalaleli into manje why Al Jazeera ingathi ithatha uhlangothi why ingabuyi izo investigate i-account kaChamisa ngoba uChamisa ngesikhathi eresigna la uyabonisa mhlophe ukuthi ubesethengwe izani iJazeera ke ayiphuthume iyobheka i-account kaChamisa lizozwa umhlolo noma lizobona umhlola. UChamisa mina ngalitshela ngathi uzolidampa ekucinene kodwa uselidampile olengqondo lo landela umsakazo we-studio 7 uyakwazi ukuthi ngangihlala ngisitsho leyo nto leyo mina ngisithi uChamisa yiyekeke leli lizolidampa ekucinene uselitshayile so liselidampile but ubuhlungu bakhona baqambela uChabango wamanga besithi uChabango nguyodilize iphathi uChabango kadilizanga iphathi uChamisa nguyothengisileyo uthengwe izano kuthiwo laphana kwathiwa khona uChamisa mayeseqala ukuvula elinye iqembu lakhe igama lakhona lizoqala ngoZimbabwe so that means uChamisa usephansi kwezano PF.
Studio 7 salibonani msakazo omuhle linyani lonke lapho elikhona siyabonga ukuba nomsakazo omuhle kanje ngiyabonga nami ukuba kule platform kulanga namhlanje siyabonga ngamaqiniso elwakhuphayo lapha eZimbabwe siyabonga kodwa sinethemba kuba kwenye ilanga kuzolunga.
Salubonani basakazi abahle Studio 7 abalandeli nabalaleli bonke be-Studio 7 abanjengami le yimpi kamoya asompi yenyama esibona isenzakala eZimbabwe okhuluma ngu-Alec Nyathi abantu bananzelele bakwazi futhi babheke futhi ukuthi uma masokumnyama kakhulu bakwazi ukuthi sizavuka indosakusa sokuzavela ukukhanya njalo bakwazi ukuthi umnyama nokukhanya vela kuhambisane so into ekhona ukukhanya sokuseduze liwabalela amagama ami lamazwi ami mhlaka-1 February namhlanje le 2 years angeke ziphele ukukhanya kungavelanga bakangigxeka uChamisa uthi uligwala ubalekile noma kanjani kodwa iqiniso yikuthi ubumnyama nokukhanya ngeke kwafa kwahambisana ngeke kwafa kwafana ilizwe liyakulunga manje maduze lokho ngikwisho ngokamoya hayo kwenyama maduzane nje lilibhekele ilanga engikhume ngalo libhekele lethiwe zenkulwana ikude kakhulu ngokukamoya in the spiritual realm God will be great again. God is in it.
Siyabingelela siyabonga Studio 7. Manje ngoba iStudio 7 News asekuseni iyazivala, so engingakwazi ukuthi imbono yethu labantu abaningi abaphawula kangaka izinto ezinomqondo onjena ngelizwe lakithi bona sebezohlaziya kuphi. So besicela ukuthi makungenza libanikeze labo ithuba ukuthi la sikwazi ukuthi sikhulume imbono yethu khonapho kuleso sikhathi lesa lezo news lezo. Singajabula kakhulu, siyabonga.
Lawo bekungamazi eno linabalaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Amazwi alandelayo aveza imibono kahulumende weMelika.
Mhlaka 23 ngoZibandlela, uhulumende wakwele Iran walengisa uMohammad Gabadou owayele minyaka yokuzalwa engamachumi amabili lantathu 23 waba ngowesishiyagalolunye walabo ababulawayo ngemva kokubotshelwa ukutshengisela besola umbuso wele Iran ngomnyaka ka-2022. Abantu abangena kunkulungwane lezinkulungwane bangena emigwaqweni betshengisela okwenyanga eziningi ngemva kokufela esitokisini samapholisa kukaMahsa Amin owayele minyaka engamachumi amabili lambili 22 yena owayebotshelwe ukwehluleka ukuvala ikhanda lakhe kuhle ngelembu lejihabu. Abantu ababetshengisela ngokuthula bahlangabezwa ngochuku olumangalisayo. Abantu abangamakhulu amahlanu 500 babulawa ngamasotsha ngesikhathi ukutshengisela lokhu kuqhubeka. Izinkulungwane zabotshwa kanti lamanani angaziwayo lawo alokhe evalelwe ejele. UGobadou ocatshangelwa ukuthi wayebulawa ngomkhuhlane wengqondo wetheswa icala lokubulala ipholisa ngemva kokuthethwa kwecala lakhe okwasolwa ngabe-United Nations, abe-Amnesty International labezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu besithi akuqhutshwanga kuhle wetheswa isigwebo sentambo. Igqwetha lakhe lacela ukuthi isigwebo simiswe inkantolo enkulu e-Supreme Court, kepha laziswa ngesinqumo sokubulawa kukaGabadou sokusele nje amahola ambalwa ukuthi alengiswe. Ekhuluma emhlanganweni awenze lentatheli zindaba, umsekeli wesikhulumeli sogatsha lwe-State Department uVedant Patel umsolile uhulumende wase-Iran ngokusebenzisa isigwebo sentambo ukujezisa abantu ngalokho esikholelwa ukuthi kuyikusebenzela amalungelo abo. Waphawula wathi, kulembiko eminengi yokuhlukunyezwa, ukuphoqwa ukuthi umuntu avume amacala ngenkani, lokwalelwa kwabasolwa ukwelulekwa ngamagqwetha. Konke lokhu sikholwa ukuthi kuveza sobala ukusoleka kwezinqumo ezethulwe zinkantolo zase-Iran. Kusukela umbuso wase-Iran ucindezela ngodlame ukutshengisela elizweni lonke kulandela ukutshona kukaMahsa Amini, elemelika selifake izijeziso ezedlula ichumi lambili eziqondiswe kuziphathamandla zakwele Iran ezigoqela amalunga e-Islamic Revolutionary Guard kanye lezibona ngokugcinwa komthetho, inhloko yenhlanganiso yamajele kanye lemithombo yezindaba ebamba iqhaza ethula imibiko ekhetha lokho efuna kwaziwe. Umsekeli wesikhulumeli sogatsha lweMelika ole State Department uPatel uthe iMelika izaqhubeka ngokuthatha amanyathelo okuxhasa abantu bakwele Iran ngendlela ezibambekayo ezibonakalayo lezingabonakaliyo. Sibambisane labangane bethu kanye lalabo esidlelana labo kulo mhlubulo. Ngizatsho njalo ukuthi uma sikhuluma ngokujezisa uhulumende wase-Iran phezu kwezenzo zakhe ezimbi ezigoqela ukucindezela abantu, kasisoze sithikaze ukuthatha amanyathelo.
Lawo bekungamazwi aveza imibono yeMelika. Kwezemidlalo, iqhubekela phambili imidlalo ye-Africa Cup of Nations edlalelwa kwele Ivory Coast. Ele Nigeria lingikilana kumahola alandelayo lele Angola. Imidlalo le isingena kusigaba se-quarter final, kubika uJoseph Njanji.
Le Democratic Republic of Congo lizanqikelana lele Guinea ngehola lechumi yebusuku. Umlandeli womdlalo wenguqu uDexter Ndlovu uthi ukhangelele ukuba imidlalo iqhubeke isiba lempumela eyabe ingakhangelelwanga ngabaningi.
Sizuke sesibone ukuthi AFCON le i-unpredictable kanjana onto nje isuke yahamba eNigeria, but I think iyawazi surprise abantu. Angola ngendlela edlale ngayo abantu beyi-counter out, but right now isikhona and I think isikhona right now and this is a surprise Nigeria.
Uken Stone Moyo othakazelela imidlalo le uthi iqembu le-Democratic Republic of Congo lizaqhubekela phambili lilokhu lisebenzisa imbekwa ukufinyelela kusigaba esilandelayo somncintiswano njengalokho elikwenze kusigaba esedluleyo.
But my penalty, I will know my penalty. Now my penny, I will. Then he in Nigeria, the Angola, I Nigeria, I will know my pants. I will turn this arm of theirs.
Intatheli zindaba ezemidlalo, uPraise Dlakama laye uvumelana nomoyo ukuba iqembu le-DRC lele Guinea aza yehlukaniswa imbekwa.
I-DRC yona ehlule ukuwina kodwa isifile nayo kwi-quarter final. Kuzaba nzima ukuthi idlale le Guinea ngoba iGuinea emuva iqinile bavala. Okusho ukuthi kubana ke mbonakani igame lana izafika kuma-penalties futhi. Njalo i-DRC ngakhona ukuthi isiyenelise ukuthi iqualify ngamapena isingaphindi kuyenze futhi.
Wadlala ibhola elizweni lesouth Africa uPrince Lungani Suwela uthi la kumdlalo wakuqala phakathi kweNigeria leAngola kuza kuba nzima uba kutholakale impumela kungakengezelelwa isikhathi.
Sizongaba idrumish kuma iso time and then in Nigeria singawona iso time ngokukhala amagame eNigeria after i-half time baba uzulathi yes half. So I think maybe if zingakuma extra time in Nigeria again win against Angola.
Odlalela iqembu leChicken Inn elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League kuzibusiso Sibanda uthi sokungenzeka loba yini kusigaba se-quarter final njengalokho okwenzakale kumidlalo edluleyo yomncintiswano.
AFCON ngani igame yamandla dogs. Nigeria labani ngabhayiza singachawa ezingeni ngoba i-Angola ungacheck i-attack yangibona abayahlohla zini bayahlohla zini iNigeria i-defense ayistrong but abakwazi ukuhlohla so
eminye imidlalo yesigaba se-quarter final iza kuba khona ngomgqibelo lapho iqembu lemali elizadlala khona lele Ivory Coast ngehola lesikhombisa ntambama kuthi ele Cape Verde lingqikilane lele South Africa ngehola lechumi ebusuku. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ngake ehlukane zihlobo sike sikhangele ebesilazo. Ibandla leZANU PF lithi lizanqoba kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa kusasa. Abakucele le-CCC elikamnumzana Sengezo Tshabangu bona bathi bayakunanzelela ukuba bakusimo esibi ngesikhathi ukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa kusasa lusiza. Silu gqiba ke lapha uhlelo lethu lwanamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lisale.